siyabonga Chris lo Sandra siyalambulela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 2 kuNkwenkwezi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC sitholakala emoyeni ku 909 medium wave shortwave 4930 12080 la ku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku internet ku website yethu ethi www.voandebele.com. Ngizaphinda njalo iwebsite yethu www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ikhloko sethu asibhekeni sikhangele isithu ukuthi kathi ezendaba imidia ama-newspaper, ama-TV, ama-radio enganceda njani ukuthi izulu athole ulwazi, athole i-information.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba jikelele kusasa ekunanzeni ilungelo lentathela izindaba labasemsebenzini wokwethulwa kwembiko ele World Press Freedom Day.
Ukuthi bahlale phansi ngolwesithathu basebenanzelela izinto eziningi ngomamela ephalamende ubaba uGordon Moore bazi balibalisa into zakhona basebesitsho hayi nalokho-ke ubaba uMoore bacela ukuthi amiswe ukubamela edalela ephalamende becela kithi iprovinsi.
Ibandla le-MDCT kobulawayo lihlangana ukuhlaziya udaba lokumisa okwesikhatshana umnumzana Gordon Moore ukuba ngumgcini sihlalo walo kuleli dolobho. Sihlaziya ukuqalisa umsebenzi okasibalukhulu omutsha webhanga lesizwe le-RBZ uDr John Mangudya ngesikhathi ilizwe libhekane lenkinga ezithile kwezenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kusasa ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba jikelele ekunanzeni ilungelo lentathela izindaba labasemsebenzini wokwethulwa kwembiko. Leli langa linanzwa ele Zimbabwe liphakathi kokuhluza ukuba imithetho yelizwe ingamanyaniswa njani lesisekelo sombuso welizwe esitsha. Intathela izindaba eziningi elizweni zibhekane lodubo olukhulu lokusebenza gadalala zithola iholo eliphansi kakhulu. Ukuthi kwesinye isikhathi intathela izindaba zibhekana lodubo lokusiwa imithethwandaba phezu komsebenzi wazo lanxa kule mizamo ethile esike yenziwa kwenqabela lokhu efana lokubunjwa kwenhlanganiso ejezisa njalo iqondisa ukusebenzisa kwentathela izindaba ukuze zisebenze zingephuli iziqondiso zokwethula kwezindaba e-Voluntary Media Council. Inhlanganiso elwela ilungelo lentathela izindaba yemisa Zimbabwe ithi iqoqa imbuthano ezaba khona izigabeni zonke zelizwe ezilithumi. UChris Kande weStudio 7 uxoxe lomqondisi wemisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya osichasisele ngokuza kwenzakala kusasa.
Ama-activity lawa ahlanganisela ukuxoxisana ngezinto ze-access to information, ahlanganisela ukuthanyela emadorobheni, ahlanganisela ukumatha nje ikhumbuza uZulu ngokuqakatheka kwelanga lelo.
Ungasitshela mnumzana ubana indikimba yomkhankaso walomnyaka ithiwani?
Thina sithi-ke isihloko sethu asibhekeni sikhangele isithu ukuthi kathi ezendaba imidia ama-newspaper, ama-TV, ama-radio enganceda njani ukuthi izulu athole ulwazi, athole i-information. Njengoba sesine-constitution
kambe kulezibonelo nazo ukuba elakusasa liza kuba linjani kwezokwethulwa kwembiko khona phezimbabo
inenta sibe sithembele ukukhangelelesile ukuthi uhulumende uzoshesha afake umthetho ozoyenza ukuthi ezi-information zihambe kuphi, abantu bekhulume bekhululekile, njalo nje kanye labamaphephandaba besebenze bekhululekile. Kodwa-ke siyabona ukuthi ngathi kulesinyono abasheshanga abakukhangela isisa lokho ngoba kungasithi yokuhle ukuthi kube le-constitution ekhangelayo eqakathekisa i-democratization, eqakathekisa i-access to information. Kodwa nxa kunganamthetho njalo kungana isifiso kulaba ababusayo ukuthi konke lokho bekufeze, i-constitution leyo ayincelisi nedo. Yikho sithi sikhuthaza uhulumende ukuthi alungisise imithetho yonke enqabela ukuthi abantu bekhulume bekhululekile njalo bethole i-information abayifisayo. Hayi, kina siyabonga nje ukukhona zikhona ingxaki la zezikhona kutathele izindaba ukubhala kwamanga landi. Kodwa konke lokhu kina sithi ukuthi akumelanga ukukhangela behlukanise kuqathanise ku-environment abantu bekukhiphe ku-environment yokuthi vele lapha eZimbabwe iningi izinto ezingabela ukuthi intathele izindaba zisebenzile into ezinjengemthetho, into ezinjengokubotshwa ngamapolisi, into ezinjengokuharasa ukuthi ye-police station kungaphiwa ngisakhe ngamalanga amabili lokhu uthithi usuyakhona le kungazwakali ukuthi wonini kahle kahle. Kodwa khonokho kwenza ukuthi intathele izindaba zisebenze zisesaba ezifuna zisenze futhi nesilungiseyo-censorship lapha babona khona izinto zenzakalezi kodwa besabe ukuziloba. Yikho sithi thina kuningi osekumele kwenziwe ukwenzela ukuthi ezintathele izindaba kuleli umhlaba wonke jikelele uthakazelele i-May 3 lathi eminyaka ozayo sithi ngabe lathi hhayi sesihambile ibanga elizayo sesikhangelele ukuthi imithetho ilungisise beyi-reform kuna imithetho e-democratic imithetho ezenza ukuthi yonke into ibe mgqeze konke kube ka.
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya ngumqondisi wenhlanganiso yelwela ilungelo lentathela izindaba imisa Zimbabwe ubekhuluma ecingweni eseHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla le-MDCT kobulawayo lithi liza kwazisa kusasa ukuthi selimise kancane umnumzana Gordon Moyo ukuba ngumgcini sihlalo walo kuleli dolobho kulandela ukuxotshwa kwakhe isigaba asimelayo edalele iParliamente esemakhokhoba. Amalunga e-MDCT emakhokhoba athi kawasafuni uMoyo amelele sisigaba edalele iParliamente ngoba ekhanya isekela icelela leli bandla elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti. Idale lebulawayo Provincial Council lithi lizahlangana kusasa lazise ngokumiswa kukaMoyo ukuba lilunga andubana azivikele kumacala awethwesayo kanye lokuxotshwa kwamalunga ePhalamende akuceleli kamnumzana Bithi abalisa umnumzana Semsi Pepa Nkomo uRegie Moyo lo mnumzana bekithemba Nyathi. Ikomiti ebona ngokuqoqwa kwenhlelo kuleli bandla kobulawayo ikhangelelwe kuhlangana ngalintambama ikhangela udaba lolu kanye lokunye okuhluphayo. Untungamili Nkomo weStudio 7 uxoxele lo mqoqo wenhlelo zeMDCT kobulawayo umnumzana Albert Mhlanga. Umhlanga uthi umnumzana Gordon Moyo ngumngane wakhe aphilelayo okwesikhathi eside kakhulu njalo uthi kuyamdanisa kakhulu ukubona sethathelo amanyathelo libandla alisebenzele kanzima.
Ubaba usithole onguyokhokhela imakhokhoba uthi bahlale phansi ngolwesithathu basebenanzelela izinto eziningi ngomamela eParliamente ubaba uGordon Moyo. Bazi balibalisa into zakhona basebesitsho nje hayi ngalokho ke ubaba uMoyo bacela ukuthi amiswe ukubamela edalele eParliamente becela kithi province kube yinhlansa nje ukuthi bayilethe incwadi yabo nje izolo ukuthi lathi nje siyiprovince yakobawayo silomhlangano wethu omkhulu ukuthi ayiprovincial council lapho esihlala khona sicubungula eminye imisebenzi esiyenzileyo phakathi kwesikhathi leminye esizayenza njalo futhi kusikhathi esilandelayo. Lokho siza kwenza nje kusasa kusukisela ngo-10.
UMoyo nguye yedwa yini emakhokhoba ethi kayisamfoni kumbe bakhona abanye?
Cha, incwadi leyo ikhuluma ngomunye umama okumastaff ubumini ibizo lakhe ngeke ngiliqambe ngoba asikakhulumi laye la bakhanya bebabili abantu okukhanya ngani bathi hayi la kuma-structures kabafuni ukusebenzana nalabo kodwa sizakhangelana njengekomiti. Ikomiti yami yahlala ntambama silubona udaba lolu kodwa olukababa uMoyo ayisikho nje ukuthi i-district yodwa ngoba le province inyanga edlulileyo bake balubamba udaba lukaMoyo. Uyakhumbula lapho ngisho ukuthi uMoyo mina engivalelisa wathi uya ku-study leave ekuhlanganeni kwakhe nxala nxa ngihambe ezindleleni uyajudayi zabuye ekupheleni ekuqaliseni kukaJune 1. Pho manje engisebenza labo bathi kakuyenzi lanxa ungumanager wekhampani ukuthi ngizothi ikhampani yatsha ungasasondeli lokuzobona ukuthi kathi ikhampani itshe njani ubuyele futhi njalo kulive yikho abakutsho ukuthi ngawo umoya onjani uyabuye yena ezozikhulumeni. Pho njengoba kusasa beside hhayi bakhanya bezamsuspenda ke uza chasisa udaba lwakhe lisebiziwe i-National Council lapho esihlala khona eHarare.
Umnumzana Albert Mhlanga, umqoqi wenhlelo ze-MTCT kwaBulawayo. Usibalukhulu omotsha webhanga lesizwe iReserve Bank of Zimbabwe uDokotela John Mangudia uqale umsebenzi lamhlanje ngesikhathi ilizwe libhekane lenkinga ezithile kwezenotho osokwenza ezinye ingcitshi zithi alivalwe leli bhanga ngoba lingaselawo umsebenzi. Nanku lokho kungela ngoqoko kwezomnotho njalo ilizwe liqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
UDokotela John Mangudia ukhethwe kulesi sikhundla ngombimbitho lonyaka kulandela ukuthiya umsebenzi kukadokotela Gideon Gono ngolwezinyakenye ngemva kokuphatha lesi sikhundla okweminyaka elithumi. UDokotela Mangudia uqala umsebenzi ngesikhathi ibhanga leli lithwele nzima ukuzama ukubhadala izikwelede zelizwe ezicatshangelwa ukuba phezu kwebhiliyoni yamadola. Ilizwe lisehluleka ukukhanga osomabhizinisi bakwamanye amazwe njalo kusetshenziswa imihlobo etshiyeneyo yemali yakwamanye amazwe. UMangudi kabayamusho kwezenotho ukuthi uyingcitshi njalo ulakho ukuvuselela inotho yelizwe ngemva kokusebenza okweminyaka ephethe elinye lamabhanga akuleli i-CBZ. Umsebenzi webhanga leli ukulungisa imithetho yokuphathwa kwemali kuleli i-monetary policy ukwenza imali okungasenziwa kulandela ukuma kokusetshenziswa kwemali yakuleli ukugcina igolide lelizwe layo yonke inotho kanye lokucebisa uhulumende ngokusebenzisa imali. Ingcitshi kwezenotho unkosikazi Rita Mpofu uthi ye imbali kaMangudia kuhlangothi lolu iyabukeka kodwa ukuqhathwa kwakhe kuze ngesikhathi ibhanga lesizwe kuyizakhiwo nje ngoba akulamsebenzi eliwenzayo. Uthi ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kuhle kwalulaza leli bhanga ngoba umphathi walo besaziwa njengomlawuli wemali yakuleli eyibonakala ngophawu lwakhe lebizo lakhe emalini okungaseyikwenzakala nxa ilizwe lingaqhubeka lisebenzisa imali yakwamanye amazwe.
Hayi, mina ngibona ngathi ukuba lo governor we-Reserve Bank omutsha ngalesi sikhathi esikuso njengeZimbabwe akusisindawoma kakhulu ngokuba okwamanje asilayo imali engiyakithi. So ukuthi uzabelawulani njalo asizwisisi ukuthi kahle kahle umsebenzi wakhe uzabe uzancedani isizwe.
Usomabhizimisi unkosikazi Samkeliso Nkolomi uthi ibhanga leli lehluleka ngeminyaka edluleyo kubo 2008 ukulawula ukusetshenziswa kwemali okwaze kwabangcono ngokuqala ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe. Uthi ilizwe belivele lizisebenzela kuhle kunyanga lezi kungela mphathi omkhulu kodwa khathesi sokuzamele abhadalo yamaqubaquba emali lona ilizwe lingela ngitsho indibilitshi. Uqhubeke esithi ngombono wakhe bekungayekelwa nje lesi sikhundla singela muntu kumbe lona leli bhanga livale okwesikhatshana kungabi indaba zalutho.
Kavena lo mutsha angisiboni kusasebenza okwamanje eZimbabwe ngoba iZimbabwe khathe sasila mali yethu masi sithi kube lo gavena emanage imali esingelayo akusizi lutho ngoba imali khathe sozayihola iyavela ngaphi.
Unkosikazi Mpofu uthi uMangudia wake wathwalisana nzima le nkampani yabo makhalekhukhwini i-Econet ngesikhathi ingena kwezokugcina imali kaZulu okuletha ukungahlaliseki ukuthi kazukuletha yini izinqumo eziphazamisa ukusebenza kwamankampani lana. Uthi ukuqhashwa kwesinye njalo isiphathamandla esivela e-CBZ kutshengisa ukuthi uhulumende unobudlelwano obuthile laleli bhanga okumele bucubungulwe ukuthi buhlobo bani obenza bakhwabitheke emsebenzini le.
Ugovernor lo uvela futhi ibhenki efana lo governor wakuqala. Kahle kahle kutsho ukuthi umbono kahulumende ukuthi le ibhenki CBZ yiyo enza kahle kula wonke amabhenki kumbe kanjani. Sikuzwisise khonapho ukuthi yiyo eyisibonelo elizweni yini ukuthi ngazo zonke izikhathi umkhulu we-Reserve Bank kufanele asukele khona kuleyo bank.
Ocubungula ukuphathwa kwenotho umnumzana Michael Sibanda laye ugcizelele ngodaba lwabaphathi abavela kubhanga lwe-CBZ ethi akucace ukuthi uhulumende angabe esitsho ukuthi leli bhanga yilo eliqhuba kuhle yini umsebenzi elizweni kumbe umongameli welizwe ulezi zathu zakhe zokuthemba ingcitshi ezivela kuleli bhanga kuphela.
Indaba ungani umuntu uze abe ngugovernor kumele avele e-CBZ. Ambona ukuthi i-experience e-CBZ yiyo sokumele isebenze konke yonke indawo nxa sikhangele inothi yeZimbabwe, nxa sikhangele uReserve Bank, iReserve Bank yeZimbabwe.
Isakhamuzi uNkosazana Cleopatra Msimanga uthi isikhathi esibilesi kunotho yelizwe nxa kukhangelwa izikhathi umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa aseke waguqula ilanga leholo lezisebenzi zikahulumende okutshengisa ukuthi ayikho imali elizweni. Uthi akula kuguquko ebambekayo kunotho yelizwe, izisebenzi azitholi uholo elilakho ukuziphilisa, kungakho yena kaboni ukuthi umphathi lo omutsha uzokwenza zimanga bani.
Kwamanje baningi abantu abangaholiyo, izisebenzi kahulumende ezingaholiyo, kufanele ukuthi nganithiwa izinto ezikhanyelwa kuqala kulokuthi kukhanyele ukuqhatsha abantu ababe ma-positions a-senior. Kodwa kungela abantu abavele bekhona emsebenzini bona besehluleka ukuthola uholo lwabo.
Esinye njalo isakhamuzi uMnumzana Elijah Mkhwananzi uthi kusobala ukuthi kulenketha bechabi eZimbabwe ngoba kungani osibalukhulu bengani bavela emhlubulweni ohodwa welizwe. Uthi ezinye izigaba zelizwe zizaqhubeka ziswela intuthuko ngoba abantu abenza imithetho bengazi ukuthi kuyini okuswelakalayo kulezi zigaba. Wengeze esithi kusobala ukuthi iminwe ayilingani ngoba kungenjalo aluba ilizwe selike lathola usibalukhulu ovela emhlubelweni wakezansi kwelizwe ngemva kukazibuse oyikhangelele ukulinganisa amathuba abantu abansundu bonke labamhlophe.
Nxa ukhangele i-economy yelizwe ukhangele kobulawayo sozobhilive ukuthi ibulawayo is part of iZimbabwe. Uyabona uhlupho sekuthini nxa ukhangele ilizwe iZimbabwe njengekhantri uzibuza ukuthi ilizwe labobani. Ngoba kula abantu abaningi abacabanga ukuthi bona ngesikhathi kuliwa lamabhunu kulwela ukuthi impi yenkululeko lawo bayebona ngantwala elizwe labo. Kodwa kwathi kuthathwa nje umbuso nje kuphela abaye abantu bacinga sebecaa sebutshengisela ukuthi bona ilizwe ngelabo kakhulu kwedlula abanye.
Udokotela Mangushka uyaba ngusibalukhulu wakuqala ongela mali elophawu lwakhe kulendela ukusetshenziswa kwemali kaMnumzana Khombo Moyana ngo-1983 kusiya ku-1993, ekaMnumzana Leonard Tsumba ngo-1993 kusiya ku-2003 kanye lekaMnumzana Gono kusuka ku-2003 kuze kugcine ukusetshenziswa kwemali yakuleli. I-Reserve Bank of Zimbabwe yasungulwa ngombimbitho ngomnyaka ka-1956 lapho yayisaziwa ngokuthi i-Bank of Rhodesia and Nyasaland. Simchayela ihlombe uDokotela Mangushi ngalesi sikhundla sakhe iningi kuZulu lisithi nanku umsebenzi asazi iyozala nkomoni. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Umanyano wamabandla ezombusazwe aphikisayo oqoqwa ngoecele elizibiza ngokuthi ngele MDC Renewal Team, uMnumzana Tendai Biti kanye lokhokhelwa elinye icele le-MDC, uMnumzana Washman Ncube ukhanya usubhekane lenkinga ungakasungulwa. Ibandla le-National Constitutional Assembly elikhokhelwa nguMnumzana Lovemore Maduko ebelinxusiwe lalo lithi kalilawo umcabango wokuyangena kulomanyano okwamanje. Kubikwa sokuqhamuke ukuphoselana aqatha phakathi kweqembu le-Renewal Team lecelele MDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tswangirai ngalumanyano. Okhuluma emele MDC Renewal Team uMnumzana Jacob Mafume uthi inkulumo zokubunjwa kwalumanyano kudala zaqala phakathi kwamabandla ehlukeneyo ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo lamabandla ezenkonzo. Umkhokheli webandla lezombusazwe elemavambo kusile Dawn uSimba Magoni yena uthi ungomunye wabaqhuqhuzela lumanyano. Icele le-MDCT liyawuchothoza umanyano lolisithi akukho okuhle okungaphuma kuwo phakathi kokusebenzelana kukancube lobhithi njengoba bonke bahlamukela uMnumzana Tswangirai.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kilohertz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silidinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1 0826172077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK eMelika loba kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk ke lamuhla sizabe sihlaziya ukuqalisa umsebenzi kaSibalukhulu omutsha webhanga elikhulu lesizwe ele RBZ of Zimbabwe uDokotela John Mangudya ukuthi kambe uletha ngoqoko bani. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo yenguqu esigabeni seCastle Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa ngomgqibelo lapho abalandeli bomdlalo wenguqu edolobheni lakobulawayo abalethuba lokubukela imidlalo emibili yesigaba saphezulu enkundleni yeLuveve. Intatha izindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Akubizwa uzoyo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeLuveve lapho kule midlalo emibili yesigaba sePremier Soccer League. Umdlalo wokuqala uza kuba phakathi kweqembu leBantu Rovers leChiredzing yehola lakuqala emini, kuthi wesibili uza kuba phakathi kweqembu leHomeline leqembu elihlezi phezu kwengalane leWange yehola lesithathu emini. Le midlalo izadlalelwa enkundleni eyodwa ngelanga elifanayo ngoba izancindezelwa ukuba yibukelwe kumabona kude ngabe SuperSport. Omunye umdlalo ozadlalwa ngomgqibelo ngoza kuba phakathi kweqembu leFC Platinum leHarare City enkundleni yeMandava. Ngensonto amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leLenders lizemukela iqembu leCape United enkundleni yeBarber Fields ongumdlalo ozangemva kokuba iqembu leBhosso lehluleke ukunqoba imidlalweni emibili edluleyo eliyidlalele emagumeni. Intshantshu zanyakenye iqembu leDynamos lizadibana leqembu leBuffaloes enkundleni yeNational Sports Stadium, kuthi iqembu leTriangle lizadlala leZPC Wange enkundleni yeGibo. Enkabazo iqembu leChapungu lizanqikelana leleShabane Mine ngaseAscott, ukuthi iqembu leBlack Rhinos lizadlephana leleChicken Inn ngaseRemuka. Sikhangele umdlalo wokugijima. Intshantshu yomdlalo wokugijima yesizalwane saseZimbabwe uRuthen Ndonyahora ukhangelelwe njengomunye wabadlali abalakho ukunqoba kumjaho weSpa Women's Challenge ozaqhutshelwa edolobheni lePort Elizabeth elizweni leSouth Africa ngensonto. UNyahora nguye wanqoba kulo mncintiswano wokugijinywa phakathi kwamakhilomitha alitshumi nyakenye, njalo ukhangelelwe ukuncintisana kanzima lwelebo phalula odabuka khona leSouth Africa, okunguye onqobe kuhlandla lalo mncintiswano eliqhutshelwe edolobheni leCape Town ngenyanga edlileyo. UNyahora uqede kundawo yesine emncintiswaneni weCape Town, njalo nyakenye nguye onqobe kumahlandla omabili aqhutshelwe eKapa laseBhayi. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
Lamuhla kuWoza Friday sixoxa lembongi elodumo eZimbabwe unqobile Malinga, yena otshengisa ubuciko kudlalade lakhe elitsha elidlalwa emsakazweni etshiyeneyo kulezi nsuku elithi One Zimbabwe, elitshengisa umgido awubiza ngokuthi yima imfundisi dance komunye umculo. Unqobile yena ohlanganisa inkondlo kanye lomculo kuleli dlalade uthi njengenjayelo usebenzisa indima ezijiyeneyo ezigoqela isiVenda, isiKhalanga, isiShona, isiNdebele kanye lezinye.
Ngikhuluma ngothando, ngikhuluma ngezokholo ekwenzakala emasontweni. Uma imfundo dance ngikhuluma nje ngendlela abantu embona begida ngayo kulezi nsuku emabandleni atshiyeneyo. Ngingembongi ngayimbongi phela ngithi vele ukhangela ukuthi abantu kuyinokwenzakala esigabeni, kuyinokwenzakala ebantwini, kuyini mhlawumbe okubona ngempilo engqondo wena abantu abangesuba kubone isisuke ukukhuluma ukuthi kambe lithini ngalokho. Kuyenza khona okwamanje ngathi lidlala kuhle emsakazweni etshiyeneyo ama-wireless akhona apha ekhaya eZimbabwe. So ngathi into engibona abantu labo beyamukela ngendlela encomeka kakhulu. Kuthi kule mavesi ichorus bese ngifaka ne-poetry yakhona ngoba-ke abantu bayathanda phela ibizwa ukuthi ngawugideka laphana angazwa ngikhala kamnandi abeselalela ukuthi ufaka engathi ngumbiko ofuna ukuthi uhambise ebantwini. Ngithi ngakwenzayo ngixubanisa-ke ngifaka i-house music. Abantu abaningi yebo kambe hari lekharisingane ukuthi abantu bethanda ukufaka i-dance hall music. Basike thina njengaba sisuka ngale sinazethukhona sithanda umculo we-house. Ngithi ngangikwenza ukuthi sinazethu khona abantu bazathatha umculo wami bawukhangele ngendlela ethiyeneyo. So ukuxhumanisa i-house music le-poetry.
Wazifunda njani indimi zonke lezi?
Lo ngumuntu phela ohlala nabantu, kumele ufunde ulimi lomunye umuntu, ufunde amasiko akhe, futhi ukwazi ukuthi wena-ke imvelaphi yakho ivela ngakho ungubani. Namina zithi ukuthi anihlaleni labantu, ngumuntu ngahlale eFlamthi, ngahlale eTsholoso, ngahlale koBulawayo. Namhlanje ngikhuluma nje ngiseHarare. IHarare ngifundile ukuthi abantu laba bakhuluma njani, njalo kuyini engakufunda kubo okuhle, okubi ngikutshiye. Nanazi ukuthi nokuqakathekile ukuthi umuntu afunde lesi Venda emsebenzi lapho esebenza khona ngihlangana nabantu abakhuluma isiHlangana, abakhuluma isiVenda, abakhuluma isiTsonga, abakhuluma indima ejiyene. IZimbabwe yilizwe elabantu abajiyeneyo, kumele abantu baziqhenye ngokuthi mina ngiyasazi isikhalanga ngesiNdebele. Ayikhona ukuthi kube lento engathi khona mhlawumbe abantu bahlangana phansi ngokuthi wena uvela ngaphi kwelizwe.
Inkondlo lezi le mculo abantu lokho besemukela yini? Sinazela ukuthi sebebaningi kathesi abantu abangena kwezemidlalo yokuzithokozisa.
Yebo, ngiyavuma ukuthi inkondlo vele ngangivele ngikhangela izimizwe leZimbabwe, abantu besingakhwabithi kakhulu izinkonzo ezenziwa ngezimbongi zethu. Yebo, Albert ngathi singabafowethu labanye abasinikeze ukuthi ithuba lethu balisenze inkonzo ekhaya, kodwa xa besemazweni bamukele ngendlela encime kakhulu. Kumele ube creative, ngathi into engisuke iciko kwaphezulu ukuthi ngamaphambi kwabantu uqalise ukukhuluma ukuthi sikhaya, uthi izibani bani, wakozibani bani, owathini kwezibani bani. Uthi negcisi sike laphana ukuthi sikhaya inkonzo, ikhuluma ngalokho ofuna ukukhuluma. Yikho phela abantu basuke bamukele khona. Abantu bayahamba kubobhemvu, kodwa-ke ingalakho kungaba lo mkhosi lathi iyechaya ngendlela esifuna ngayo. Abantu bazawuthanda umculo wakho, bakwazi ukuthinqelile ichaya ngendlela embi, njalo bakwazi ukuthi bakulandele.
Lo ngunqobile Malinga imbongi ubekhuluma icingweni eseHarare. Nanko ke umculo wakhe uMy Mfundisi Dance.
My Mfundisi, tomorrow I dance. My Mfundisi, tomorrow I dance. My Mfundisi, tomorrow I dance. My Mfundisi, tomorrow I dance.
umculo kanqobile malinga imbongi usewuhlanganisa phela imbongi lo